Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 21 Julikazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli zindaba yisizalane sase Nigeria u David Hondien uvinjwe ukungena elizweni ngohulumende weZimbabwe.
Njengoba uhulumende esithi umthetho kusho ukuthi kufanele ulandelwe, kodwa kukhona ukuthi maybe ngabe bamphethe ngcono, hatshi ukumdithena owesikhathi eside kangako. Lokhu kwenza ukuthi noma umthetho umuyalisile ukuthi engene kwelakithi, indlela esimphethe ngayo layo kayilunganga.
Ababhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC, kodwa kulabanye abamelele libandla ngokusemthethweni babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC.
Inkinga esesibhekane layo yikuthi kulamalunga aweZANU-PF asehamba edabula amaposta, njalo kugoqela labo asebesebenza kuleZANU-PF kodwa bezenza ama-candidates awe-Citizens Coalition for Change.
Lanxa uhulumende esithi iningi labantu elizweni alisacitshelwa amagetsi mahlayana ngenxa yokulungiswa kwesitishi sika Unit 7 lo 8 ewange thermal station, ezinye izakhamizi zithi zilokhe zingatholi amandla kagetsi.
Lokho kushisa ngathi lapha bobulawayo yindaba yokureplace ama cables ayabe ejojiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abantu baveze imizwa ehlukeneyo ngokwaliswa ukungena kweZimbabwe kwentatheli zindaba isizalane saseNigeria uDavid Hondien ngemva kokuphoselana aqatha enkundleni yeTwitter phakathi kukahulumende lale intatheli zindaba. Okuningi asikuzweni kwintatheli zindaba yethu uTobias Mudzingwa.
Intatheli zindaba leyi iyalelwe ukungena kweZimbabwe ngolwesithathu ngoba ibikwa ibingela imvumo yeviza edingakalayo kuzethekeli ezizizalwane zaseNigeria. Kulokho akulobe enkundleni yebulenjini eyeTwitter kuthange, uDavid usole kakhulu izisebenzi zeZimbabwe zaselingweni zendizamchina eseRobert Gabriel Mugabe Airport esithi bamumise okwamahola angafika ayisishiyagalomunye 9 hours ehofisini ekade inuka ingela sambuzi, bengamchasisele ukuthi ubezamele ebuyele sikhathi bani kibo. Kodwa unobhala ugatsha olubona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi bekuqondile ukuthi uDavid avinjwe ukungena kuleli ngoba abogatsha lwendaba zasekhaya bebelandela iziqondiso zomthetho wokungena elizweni kwezokwethekelela kwezizalwane zaseNigeria.
Sikhuluma laye uthe ubebuye ukuzovakashela umngani wakhe ubengekho emsebenzini, engithi intatheli zindaba kulandekana lokhu kungafanelanga ukungena kuleli ngoba imithetho ithi nxa iyisizalwane saseNigeria kumele ebeleviwe uphuze ukubuyela ngakibo ngoba indizamshini yabengayo iphangisile ukubuyela. Yena esakhulumisana lesisebenzi se-immigration engalungisa amaphepha akhe uyenelise ukuzovakasha ngoba ixoshi zethekele njengelizwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eye Zimbabwe Union of Journalists, uPerfect Hlongwane uthi njengenhlanganiso kabenelise ukukhuluma ngalolu daba njengoba uDavid ubebuye eZimbabwe ukuzozilibazisa hathi ngomsebenzi.
Kodwa engafuna ukukhuthaza ukuthi abantu nje kungakhathalekile ukuthi sizintathele izindaba, kufanele sazi ukuthi ilizwe linye nalinye lilemthetho yalo, ngakho kufanele ukuthi silandele leyo mthetho.
Kodwa enye njalo intathele izindaba engafunanga ukuvezwa igama ithi ukuphoselana amqatha osokusenzakala ezinkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezinjenge-Twitter kulakho ukuphazamisa umsebenzi wokwethekelelwa kweZimbabwe.
Intathele izindaba leyi i-award winning journalist lokulithuba lokuthi akhulume kuhle phezu kwelizwe lethu, especially nxa ebuya on a visit not emsebenzini. It's unfortunate ukuthi izolo ubesekhuluma esithi kasaphenduki eZimbabwe. Lokhu kulakho ukwenza ukuthi abanye abamlandelayo abangafuna ukubuya kuleli bayekile ngoba besesaba ukuphathwa kubi.
Ingcwethi ecubungula ezobudlelwane lamanye amazwe unkosikazi Gertrude Sizinda uthi udaba lolu lwalumele luphathwe ngobunono obukhulu hathi ukuthi luchaywe enkundleni yeTwitter.
Njengoba uhulumende esithi umthetho kusho ukuthi kufanele ulandelwe, kodwa ukhona ukuthi maybe ngabe bamphethe ngcono hathi ukumdithena wesikhathi eside kangako. Lokhu kwenza ukuthi noma umthetho umyalisile ukuthi engene kwelakithi, indlela esimphethe ngayo layo kayilunganga.
Ubuye njalo unkosikazi Sizinda wathi isehlakalo lesi sibeka sobala ukuthi amazwe ase-Afrika kumele adingisise ukuthi bayawafuna na amaviza ukuze izizalwane zabo zethekele amanye amazwe kungela nkinga ezinje.
Asikhipheni amaviza lawo, senelise ukuvakatshelana ngendlela elula. Imali yonke bezayichiya lapha sibuyele layo. Uhulumende base-Afrika abakhiphe amaviza lawo.
NgoLwesithathu uHundeyin uze wenelisa ukuya kwele Ghana lapho asehlala khona njoba wabaleka kwele Nigeria ngendaba eziphathelane lezodlakela. Kodwa uyafunga ukuthi akasoze ephenduke kwele Zimbabwe ngendlela aphathwe ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Siyabonga Tobias.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Ababhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC, kodwa kulabanye abamele leli bandla babiwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC. Abantu laba okuthiwa ngama-double candidates babikwa basayinelwa amaphepha okuncintisa ngabantu abangasoziphatha amandla zebandla le-CCC. Sixoxe lomsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Jabulani Hadebe, ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela iNkayi South edalela ephalamende. Saqala ngokumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wabo.
Umkhankaso usuqalile kakuhle, njalo sisenza ama-door-to-door ama-ward wonke aweNkayi South. Inkinga esesibhekane layo yikuthi kulamalunga aweZANU-PF asehamba edabula amaposta, njalo kugoqela labo asebesebenza leZANU-PF kodwa bezenza ama-candidate aweCitizens Coalition for Change abayibo ababhalelwa amaphepha okungekho emthethweni. Labo abadabula amaphepha batholakala ku ward 25, ward 14, ward 16, ward 20, ward 23. Onguye esikhangelele uThabe ngukansiler ku ward 25 uMduduzi Siziba. Uthi labo abayibo abancintisana laye ngokufanayo kwenzakala into efanayo ku ward 14 lapho esilobaba uLaxon Chuma onguye icandidate ye Citizens Coalition for Change. La ku ward 16 lapho ule candidate yethu uSelson Khumalo laye uyakhala ngalabo abadabula amaposta. Kuthi njalo laku ward 28 lapho esilobaba obizwa ngokuthiwa nguNokuthelo Moyo laye uyakhala ngokudatshulwa kwamaposta kusenziwa yilabo asebehamba leZANU-PF bencintisana leZANU-PF ukwenza lokhu kuganga. Ku ward 20 okulomama uDuduzile Ncube, laku ward 21 okulomodius Fuzane, laku ward 30 okulobaba uNdodana Mpofu, laku ward 22 okulobaba Mateo Ncube labo bayakhala ngokuthi lapha bahamba khona befaka amaposter bayelandelwa ngamalungu ezanu PF behamba bedawula lawo maposter ekhomayanga lasemkalati lapho eslow councillor wethu ka ward 27 usithelo Dlodlo bakhala ngokuthi kulabantu bezanu PF abahamba besethusela abantu ukuthi lingavotela iCitizens Coalition for Change kuzaba lempi lapha eZimbabwe leyo zozindlela zokwethusela akulanto enjalo ezayenzakala abantu abahambe bayevota bekhululekile bengela kwesaba
bakhona yini abesifazane abancintisayo njalo ungasitshela ukuthi liyabasekela yini ukuthi bathole izikhundla
silabo mama ababili abancintisayo ukuba ngamacounsellors enkayi South silo mama uAngel Rose Banda Selepi otholakala kuward 17 siphinde sike lo mama uDuduzile Ncube okuward 20 ngithanda ukukhuthaza abantu abaningi ikakhulu abangomama emdlawuzweni Power 1 Power 2 lesesemba laseguqeni jingeni machuzula lasenkunzini ukuthi lapho ukufake khona umuntu ongumama sihambe sonke singabomama siye kuma ngemva kwakhe simsekele umama angene ekhansilini ngenxa yokuthi nguye umama ozawemela izikhala zomama bonke enkayi South lendubo zonke ezibhekane labo mama lemizi yonke nje etholakala enkayi South jikelele sesiqalile ukwenza ama workshop awukufundisa omama abalesifiso sokukhokhela bengena ezikhundleni besiba ngokhansila ngikhuluma nje ngesonto edlulileyo besile workshop enkayi yokufundisa omama abalesifiso sokuphatha besiba ngokhansila engithanda ukuthi ngiyukukhuthaze inkayi yonke jikelele ngiyokuthi singene emkhankasweni kulokuthula sibambane sibe munye njengamankayi amahle okombangazwe kuzadlula kodwa inkayi izahlala iyinkayi yinye kungakhethelekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla kwezombangazwe
Hello ke ngumnumzana Jabulani Hadebe umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathupheleland North asenelisanga ukuxoxa labezano PF
Asambele madoda siyovota
Asambele madoda siyovota Sivote lenkulu
Asambele madoda siyovota
Lanxa uhulumende esithi iningi labantu elizweni alisachithelwa amagetsi mahlayana ngohlelo lwe-power shedding ngenxa yokulungiswa kwesitiji sika-unit 7 lo 8 ewangetemal power station izakhamizi zithi zilokhe zingawatholi amandla la ngoba kwezinye indawo alokhe ecithwa amagetsi Umeli webulawayo edalela ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomidi ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale uthi uunit 7 lo 8 abakalungi okupheleleyo njalo lokhu kuzabangela ukuthi uunit 1 lo 2 baphange bengasasebenzi okuza kwenza uhlupho lokusilela kwamagetsi luphenduke njalo utshele usithandekile emhlanga westudio 7 ukuthi olunye uhlupho ngolokwebiwa kwemitshina yamakhebhuz osekubangele ukuthi inengi lihlale emnyameni
yesibili amagetsi kwamanye amalanga ayabekhona kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 no-unit 8 laba kukhanya kuthiwakwakho constant i-ministry of energy ithabe masinyane because ilo-unit 7 no-unit 8 basaqalisa kusaba okuthiwa ngama-teething problem kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagetsi aba maningi njengoba kulama-teething problems u-unit 1 lo-unit 2 madala kakhulu ngathi lawo bayafaka imali ku-unit 1 lo-unit 2 because sebeqede ngama-teething problems sizafica ukuthi u-unit 1 lo-unit 2 bazaba lama-problem ama-breakdown njengoba kuqanda kulezi insuku amagetsi ayafunakala kakhulu ayadonswa kakhulu ufica ukuthi amagetsi one day aphezulu one day aphansi olokho kuhlupha ngingathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe ejontshiwe uzafica ukuthi abahlali bakobulawayo lokho-ke siba ne-problem yokuthi bathole ama-replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama-cables wona lawo izesi ingaba-refundi
kuyini okungenziwa kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama-cables lawa
SITB recommendile kulokuzeni ku Ministry of Power and Energy ukuthi khona bahavese bathathe ama copper cables akhona bathethe wonke ba replace ama cables lawa amasha afakwa instead of ama copper cables lokho kuzenza ukuthi kungabi le problem yokuchange kwama cables la yenzakala angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khona.
Yes, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama-cables begwetshwa iminyaka eminingi ejele akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo labagwetshwa balutshwane abagwetshwayo uzafika ukuthi khona kobulawayo yikho kutshontshwa kakhulu ama-cables uzafika ewoodville kakhulu kulama-cables ungahamba kuma-groups nje zonke kuyatshontshwa ama-cables Inside, we are talking about cables. Everything that we need to know about cables, I have told. So we may not be able to change. So
Ugodo singathi kahle isimo samagetsi sesingcono elizweni.
Ngakathi load shedding iba khona, mina ngihlala eMachamshope, izolo bekune load shedding, njabanye abantu lawo bekhuluma kuma groups ukuthi bane load shedding. So ukuthi njengoba ngithile, sithabe masinyane. Kwesinye isikhathi uzafika i-unit 7 low unit 8 mele bayenze the 300 megawatts per day kodwa kwenye isikhathi yathola bayafika kulevel yona leyo kwenye isikhathi bayehle kakhulu.
Lo ke ngummeli webulawayo edalele ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomide ebonayo ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga kwestudio 7 ekhona le kobulawayo. Inkampani ebona ngokuphathelane lomlilo wamagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ithi iphakathi kokufundisa abantu abagoqela abantwana ezikolo ngokuqakatheka kokuwalondoloza. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe selizamisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngoba idola leZimbabwe selilesisindo esithe xaxa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ozancintisa ezimele kukhetho lokudinga ozamela isigaba seMwenezi West uMnumzana Tafatswa Shumba wethesa uMnumzana Isaac Moyo umholi wamapholisa NCTA weCIO uPriscilla Zindari Moyo umlando wokuchisa imota yakhe. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani njani emsakazweni basazi besitudio 7. Hayi mina ngunkosi ngifana kamntani ophuma endaweni yasenkanga ngifana kaDlamini. Ngithi ngibingelele kakhulu abalaleli labasakazi. Kule nto mina ngathiya ngihlupha kulobaba lo othina othiwa ngumbongeni othi kube enkazi ethi izinto ziright. Umgwaqo ahambe ngawo yiwuphi akhuluma ngawo uthiwa uyalungiswa sibhizi sihamba ku-dusty road sihamba kade samabhasi wonke abalekile estrict ngaitarrent sihamba vakenerot ebalekela wona amagodi uzayithutha enkaya esenti. So yena uthube ehamba kuphi umgwaqo lubaba? Ubaba ukhuluma into abangayaziyo kathe sani bakhala ngamanzi wewange elefolosi amanzi ababekhuluma ngawo ukuthi into ziright hand bebulayo ikhorela ikuyini abakwenzayo kulokuthi ekhuluma ukuthi hayi mina sibili angisho ukuthi ibandla lami kuyalungisa but ngiyalisapota ngoba ngifuna ukuvotela. Ungakhuluma amanga ukuthi izinto ziyalungiswa izinto vezingalungiswa ungathi into zifike zimoshakele so elizwe lingamawoba wawe kulumu sinto ziraitu na baba. Hai, azinuga mokwapu.
Linjani, Studio 7, linjani, basanga zbetuwa wa selapu. Nkandu kuzamu pendu ya lama tota, seloke zamu ube shasela londo, tokutuwa ngu kifti sondugu, no matote. Tela ngu shasela na lo kifti lisetula izani, shasela ni zani. Lapa ku Studio 7, sikuluma imbono yetu. So nga sikulumela imbono yetu, yegelani nito zenzo, kukunu kutandu kushasela abantu kulumela imbono yako. Yene yona, MRP, kuhle nga manjwani. Lingazi litu kifti loyi, waba loyi weyo yini le MRP. Yine li loyi weyo, ngoba likunu kutu visele muba, ngeto zenez ngera ngono. Pati ende MRP ende, vela agula ngono, tolo mkondi suwe, ndoko linga alu kufunu kusetusele abantu MRP. Linga setusele, vele na kulumi imbono yetu. Nandela wetu ama pati, lani kulumane ni mbono, nishuga nilo nto yetu. Lufunu kwetusela na lo kifu. Uindo ota kifu tulikawe ungezwa wekale suku kusasela so. Nyabo.
Sikyo seve indaba laleli na basa kazi kumki siyalibi nilela heka medise. Kien sale pezu genda. So wazamu zili. Kasi vote nini mshaga 23 Agasti. Singa ketani ngomso wosel uchi incho nje chasti loto. Uchi incho. Kasi vote nini ngobunye ngibutu mshaga 23. Sige sifake nintombe encha sizobona la intombe encha kizasebenza njani ekhaya asifake nitshintsho kodwa utshona sikhulumisana ngokuthi litshona lindebele thina selizweni elilodwa kuzasisa ngaphi kuzasihlekisa ngabanye abantu futhi singasenzanga lutho asivoteni yalikhuthaza sivoteni mhlaka 23 wonke umntu abekhona sivotanini asivotanini asivotanini ngiyabonga
lalo Studio 7 yebo linjani lapho nami mfuke mfaka wami umbono lapha kathi bathini zani mfefu leyo ithi yona ayisivaleli yona ivalela yona ithi wine kudali iwina shoni ikhuluma nje bekhuluma into lonyaka kabakho kabaphume kangene umfana kangene yimi udla kubi ilapho endaweni yaseluwagwele edimbamiwa
balaleli labasakazi bonke linjani siyaphila ake ngedluliseli umlayezo engizobantu ke bebabaza bebabaza into engayisi abadala ma bekuhamba beya kunye indawo kumbe baya eforosi bathatha abantu bomhlawumbe zokuthathe kula mabhasi angu-500 akade ethwala abantu kuzindawo zonke zelizwe ebasakhona kuzokhanya ngani yisapoti yabantu abaningi kade asiyosapoti engxe kulona leyo ndawo kade kula bantu akade bekhona 80 kuphela abantu bavele kumagumbi amane wonke omhlaba umdala lapho yakhona uhamba le nkulungwane zabantu lapha yakhona uhamba amabhasi amlandela le nkulungwane zabantu ukuze abone ukuthi uyesapoti ukubona njani labo badelela othi yena kabala sapoti bahamba bodwa kuphela yazibambela umuntu wakhona eyedwa kuphela eyefikana abantu bengabakhonapho na usiye endaweni hambe yethola abantu bakhonapho usiza kobulawa ufica abantu bakobulawa iye gweru ufica abantu begweru iye mashingo ufica abantu emashingo uyemtsale ufica abantu emtsale awukuphala befolo selupani ngaphi ngaphi ebhayidibhiki ubasa kuleyo ndawo othi uyesapoti asiqiniswa hayi lo nyaka kuvele ungani kufuna ukummela amaqhinga asemphelele umdala akulani
salibonani basakazi esitudio 7 yadlengelela nabalaleli ayisiyamxolisa udade u-Anastasia sikhuleka la ukuthi unkulunkulu ngangamvikela ngaso zonke izikhathi ngokuthi awubade ngabalandeli bezanu p f le vidiyo etshengisa obala ukuthi ngabezanu p f thina esingamxwayisa khona yokuthi sekumele alanzelele impilo yakhe sengathi ehambe kuyashutha amavidiyo ezobona kuthiwa kule moto efike yamthatha ehambana kube yikuhamba kwakhe emhlabeni ngoba uphonyathi uyakwazi ukuthi usebenza la mapholisi omanye la acathisa abantu la uphonyathi uyabeyazi vele idilenziwa izanu p f but ngelinye lamalanga inkosi izophakama mina mbona ungani kuthiwa akula nto engaphiliyo emhlabeni la izanu p f ingungu sikhala kakhulu kuzadabo ngiyababona nxa besenza amaralabo noma umabutho besithi abantu babejabulile abantu bafosa kade sifundi umnanga kuthetha abantu babadampa ezakale amabhasi abathwalanga konke abantu ababasusa emaswinko langaphi ngaphi bebasezakale abanye basuka nezisi ngenxa kuncinga ukudla lokulala ngoba badantshiwe abanamali yebhasi befosiwe ukuthi lihambe emaralini abantu bafosa kanti umnanga kuyesa abantu kuyenza irali labantu bendawo thina sihamba senza into irali labantu bendawo sibathwalise nzima njengebandla lethikithi kodwa izothiwa ithikithi isibakhele sibathi labalali kanti sizihambisa amalungetha kobulawayo bafuna ukuthi ekhithwe bengakhontesti ukwenza ukuthi bewine basesaba thina njengebandla lethikithi sinxa sibabona benza njalo sithi amagwala yibo basaba thina ibandla lesibakhele ukulwa khonokho abakwenzayo ukusebenzisa i-choke agent yokusebenzisa amapholisi indawo zonke lapho ohamba khona umuntu esisisi kumele abotshwe bafuna ukuzama ukufaka ifiye ebantwini ukuthi abantu besaba umuntu ostructures nxa i-structures iwinise kanti besabani kuwo ngoba thina kasila structure kumele sidlile phambili nge-thuthusi lonyaka kulo nyaka
Studio 7 Studio 7 sanibonani sanibona hayi ngithanda ukukhuluma ngalo baba uthi yena owesane lo uhlakela ilungezo ngubani yenze ukuthi ukhulume. Hayi, abantu besane bajaya abantu abafika kubona bayalelana.
Yes, Studio 7 ngishana njani bafithi, ngishana njani basazo bethawahle. Ye, kathi senzani ku-Studio 7 ama-audiotha angasadlala. Shuwa lokagcina ngo-2022 ukuthi edlalwe shuwa yini kathi esayibonayo ku-Studio 7. Hayi, basazi bethi hayi, ningasilahli njalo noma silakalandela abaningi be-Studio 7. Thina udala siwa sivuka le-Studio 7 from ngama-2000. Siloke siwa sivuka lani selisampa namhlanje. Singayenzi njalo basazi bethi abahle into impawule ngalaba be-CCC laba thi ye umqondisi kazaziye wathi wathi hayi man. Abantu be-CCC man abafokase la abafokase khona. Thina singenele i-presidential kathi sibaphazamisa ngani kathi thini emarapi sibaphazamisa kuphi ngoba singenele i-presidential abahlalela abahleli khona mosi nje e-price and sum. Umuntu bahlalela ahleli khona thina sizihlalele esayidini la esihleli khona asizange sithi singenele i-presidential. Thina vela singenele i-presidential. I-CCC ayifokase entweni eyenzayo ihlukane lathi ihlukane le emarapi behluka hayi i-emarapi ayikho lala eguduzane khona le-CCC. Abazivulekele bezinde mabe wena bezivunile behlukane lokuba lokho bethi i-MRP this yimqondisi lokhu yekwathi hayi kukhomba ukwehluleka khona lokhu ukuthi uhluleke kusukhomba omunye umuntu hlukanani fokasani khona lapho ukhamisa la ma-MRP efocus kumqondisi bheke phambili umunye uhambe indlela komunye yakhe hayi sikuthela kanjani ngothuli kathi sikiyezi bayenze kanye.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Kusukela ekuqaleni kokungena kwele Ukraine elizweni elingumakhelwane eliRussia laqhuba ucubu ebantwini makhaza bakwele Ukraine, kulobufakazi obuningi obuvezwa umbhuqazwe obugoqela ukuhlasela izindlu zabantu makhaza, ukubalisa izikolo lezibhedlela, losicuku kubantu abangekho kubutho. Nxa kusiza kwezemithetho lokuthoniswa kunezigaba ezinhlanu zokuxazulula lokhu, kutsho ummeli welemelika kwezemithetho emhlabeni jikelele uambasada Van Schaak emhlanganweni oqhakathekileyo. Okwakuqala, kulo mthethwandaba womhlaba oyi-International Criminal Court, sesibone umtshutshisi welizwe u-Attorney General ethatha amanyathelo akuqala esenelisa ukwethula amasamanisi amabili kuziphathamandla ezimqoka zakwele Russia ezikhangelane lokususwa kwabantwana kwele Ukraine lendawo ezahluthunwa kumbe ezibuswa ngele Russia ikakhulu endaweni ezikude abantwana bethathwa ngezinye imuli zakwele Russia kungakhathalekile lokuthi balabazali babo abafunayo ukuthi baphenduke ekhaya. Okwesibili, kulezinye indaba ezisemthethwandaba wakwele Ukraine, kutsho uambasada Van Schaak, inhlanganiso ebona ngezodlakela eye-Atrocity Crimes Advisory Group engumanyano welemelika eleBhilitane lenhlanganiso ye-European Union isebenza ikhonale. Sithumele ingcwethi ezimbalwa ukuthi zisebenze lezakwele Ukraine ukuthi zicubungule inqwabanqwaba zobufakazi bombhuqazwe lezinye izehlakalo zodlakela. Okwesithathu, amazwe akwele Europe asecubungula izehlakalo zezigilamkhuba lezi ezingafinyelelwa ngamazwe la. Okwesine, indawo yamazwe lapho angaletha ubufakazi obungabophisa iziphathamandla ezimqoka zakwele Russia ezibangela ucuku kwele Ukraine yavulwa eHague mhla ziku-3 ngoNtulikazi. Okokugcina, umtshutshisi wele Melika usebumbe iqula elizahluza amacala umbhuqazwe elithiwa War Crimes Accountability Team kumbe WARCAT, kutsho u-Ambassador Van Schaak. Sesisungule iqula elicubungula amacala alokwenza lele Melika bese siqhubekela phambili emthethwandaba yakwele Melika phansi kwemigomo esungulwe lidale le-Congress. Ngabe ele Russia lingahlaselanga elakwele Ukraine, ngabe asiboni amacala ombhuqazwe esenzakala, kutsho u-Ambassador Van Schaak. Ngokunjalo, kuqakathekile ukuba ele Ukraine libone amacala la ethoniswa.
ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Intatheli zindaba isizwalane saseNigeria uDavid Handein uvinjwa ukungena elizweni nguhulumende weZimbabwe. Amabhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC kodwa kulabanye abamele leli bandla okusemthethweni babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa silazo ntambama kusihlwa ngo-7 nsuku zonke.